Nyake enye ngesikhathi umnumzane Robert Mugabe ememezela ukuthi usebeke phansi indambo zombuso izalwane zeZimbabwe kwele South Africa zagcwala esitaladeni zichaya impululu lenkwelo. Iningi lawo lalisithi leso simemezelo yikuqala kwenkululeko ezabenza babuyela ekhaya bayibhila impilo eyayilwelwa ngokhokho babo. Ngemva kwalokho umongameli Emmerson Mnangagwa weza kwele South Africa lapho afika wabathembisa ukwakhiwa kweZimbabwe ekhululekileyo elemisebenzi elemali lenhlala kahle yomuntu wonke. Kodwa ngemva komnyaka lokho kwenzekile abeZimbabwe laba bathi ithemba kalibulali ngoba aluba liyabulala aluba sebefe baphela tu. Umqondisi wenhlanganiso ye-Phoenix Foundation of Zimbabwe umnumzana Dumisani Leya uthi kabakabone ngitsho lethonsi lalokhu abebekukhangelele ngemva kokuphuma kwamnumzana Mugabe esihlalweni.
Esikubonayo kathesi ukuthi la madoda aphethe izintambo awayenzi lutho, bazihlalele, akulalutho abaluzamela abantu. Abantu sebeze bekhala bethi uMugabe wayengcono ngesikhathi sakhe, wayelokuthi aphumaphume kusithi kungaba lezi nkinga uMugabe azame lokho akuzamayo labangani bakhe abafana labo China.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu, yena othi ma ukhangela ubunzima bempilo eZimbabwe ungaphose uthi bekungcono ngesikhathi sikaMugabe.
Into esiyibonayo imihla lamalanga ukuthi ilizwe lokuthi litshona phansi emgodini njengesikebhe sicwila yolwandle. Ngakho ambona ukuthi okwamanje nje singazitshela ukuthi ayilizwe lizavuka mhlambe ngemva kwe-50 years sokuze kubusa omunye umuntu esingamazi uzobambana. Kodwa ngombono wambona sengathi umuntu ozabusa yalizwe mhlambe umntwana vele ongakazala, ngoba lo mbuso okhona manje uloku usafana lokamgabe nalwana obuqile ubutsotsi indluzula nanani nenkani.
Umnumzana Lebani Nkomazana laye uthi kuyamangalisa ukuthi okuningi okuhluphayo manje yikho okwakuthenjiswa ngukhulumende kamongameli Mnangagwa ukuthi uzokuqeda.
Amathemba wonke ayachabalala kuzogcina njalo kusenza abaningi abaseZimbabwe kubana bephume bayozama ngaphandle kwelizwe ukubana beziphilise, njengoba impilo yaseZimbabwe isinzima isilukhuni, ayisakhona ngumuntu, imali yakhona ayisebenzi iwa ngelanga lelanga, ama price akhuphuka ngosuku ngosuku.
Iningi labeZimbabwe laba bathi kusilela kwemali, ukuqansa kwentengo yempahla lokudla, ukusweleka kwemisebenzi lezomnotho ezilokhu zisehla yikho okudlisa uZulu imbuya ngoluthi, kanti njalo yikho okwabenza babaleka ekhaya. Ngamele studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngiwu Benedict Nhlapho.